Okokuqala kumele sikuzwisise ukuthi umeya esilaye kumbe umeya esilaye beZimbabwe ngama-ceremonial mayors, ngokunjalo ke omaphathi dolobho laba ngama-councillors kuqala, sibili siqalisa ngokuthi ngama-councillors. So councillor sikhangelela ukuthi abe ngumuntu ohlala lapha avotelwe khona, ukwenzela ukuthi alalele izikhalazo zalaba abamvoteleyo. Umeya ngu-ceremonial mayor, ngulwana nje ohamba evula imicimbi lapha lalaphana, kayisuye lwana ovotelwa kuthiwe ngumeya, njengalokhu kwakusenziwa oJafet Ndabeni. Laba bangokhansila, ngokunjalo ke kumele bahlale emawadini abo. Ikhansili-ke ilomnakano wokuthi ithengele, kumbe sithi vele kulendlu esokuzathiwa izaba ngeyabomeya, ekukhanya izwakalise Burnside. Seseyinto nje saqoqwaqoqwa ngokuzwa kwethu.
Manje indlu yona le nxa eseyithengelwe isinge yakhe na, kumbe nxa kungakhethwa umunye umeya uzasuka?
Isabhabha sendlu ke leso okuthiwa ngesabomeya kakumelanga kube ngeyomuntu othize, esingathi nxa kuyikuthi umeya wakhathesi lo khona ibe ngeyakhe. Nxa kuyikuthi kuthiwa yindlu ezaba ngeyabomeya, kusho ukuthi i-term of office, kufana nje le-state house, term of office yakho ingaphuma kumbe ingaphela, uphume esikhundleni, sokumele-ke usuke khonapho, uthwale imishaqana yakho ubuyele edumbeni lakho, ngoba kusho ukuthi liyani yabe indlu yomsebenzi. Kufana nje lezindlu mbe zezikole mbe singathi ngama-cottage, kanti u-headmaster uyaba lendlu nje laye, kodwa kusho ukuthi nxa sephuma u-headmaster usesalele endlini. So ngokunjalo komeya labo sikhangela ukuthi nxa kuthiwa kulendlu ethize ezabe ilungiselwe bona omeya, nxa seqedile ithemu yakhe yomsebenzi isikhathi sakhe sesidlule, sokumele asuke athwale imkungulu yakhe abuyele lapho avele khona.
Ukuze bakhethe ukuthenga yona leyo indlu ethengiweyo, kuyaba kuhambe njani? Umanisipala uyaqala adinge yini indawo lapho umeya angahlala khona, kumbe kukhona okunye okwenziwa?
Ihungahunga lithi omeya kukhanya ngazantwa kule nhlanganiso le ekhangele amakhansili awemadolobheni, i-Urban Councils Association of Zimbabwe, UCAZ, kungazantwa yaphuma lesinqumo sokuthi kwenziwe njalo kubomeya labo abayibo abakhangele emadolobho. Kodwa-ke ukuthi lami incwadi yakhona kangikayiboni, kodwa-ke ihemhem litho njalo ukuthi kwaphuma kuyisinqumo se-Urban Councils Association of Zimbabwe ukuthi omeya kumele bathengelwe indlu ethile lapho ayizasetshenziswa ngomeya bonke abazabe bebuya. Kodwa-ke kumele leso sinqumo sipasiswe i-ministry yangkhona, mbe singathi uminister wakhona we-local government, yina wakhesi-ke kungumnumzane uJulai Moyo, ukuthi avume ukuthi hhayi leyo-ke yindlu efaneleyo umeya wedolobho elithile. Kodwa lokhu ngithe ngamahemhem, ngoba incwadi ezilokhu ngingakayibali ngeke ngisho ukuthi liqiniso elinganani.